So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nogawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-22 lwezi-2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuyabhibhidla ukufuthelana phakathi kwebandla le-CCC leZANU-PF phambilini kokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlazi ku-9 ngenyanga ezayo.
Kulokhu futhelana kakhulu ibandla leZANU-PF likhanya lifuna ukuthatha umbuso ngazo zonke indlela, impilo zabantu kalisaziqakathekisi okuyinto edanisayo.
Gambe uMahluli uzalalela na ukusetshenziswa kwesisekelo sombuso webandla leMDC Alliance okwenziwe ngomnumzana Sengezo Chamangu emthethwandaba.
Ungayenza i-agent chamber application, angithi wena ngoyabulwazi udaba lwakho ubhale lokho okubhalayo, uyanika-ke laba abakuphikisayo.
Abanye basola umthetho omutsha owomtshado othi owesilisa ulelungelo lokukhetha ukuthi abhadale amalobolo kumbe hatshi.
Umthetho lo wabugande mina ngowami umbono, ngibona ingathi lapha sebesuke bahamba kakhulu. Bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe baye bathatha isinqumo esifana nalezo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalwela amalungelo oluntu bathi kuyaqhela ukufuthelana phakathi kwebandla le-CCC leZANU-PF phambilini kokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlazi ku-9 ngenyanga ezayo. Bathi kulokufuthelana njalo phakathi kwebandla le-CCC lona lodwa okubangelwa yikuxotshiswa kwamalunga alelibandla edale lephalamende lakumakhansili ngozithi ngunobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengezo Chabangu. Ukhetho lwama-by-elections lolu ngolokugcwalisa izikhenxe ezachiwa ngamalunga e-CCC axotshiswa nguChabangu, okucunule kakhulu umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe abathi uChabangu usetshenziswa ibandla leZANU-PF. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulokhu futhelana kakhulu ibandla leZANU-PF likhanya lifuna ukuthatha umbuso ngazo zonke indlela, impilo zabantu kalisaziqakathekisi okuyinto edanisayo. Mbona kuyinto embi kuSouthern Africa, yithi lizwe eliyangisa ukuthi kungathiwa kuzaba lokhetho, either i-by-election, i-general election, abantu baqalisa ukuba sevalweni, ikanti kwezinye indawo yisisikhathi sokuthi bebonise ukuthi bazwa njani. Khonoko into edanisayo, into okufuza ukuthi abantu ngabe siyatshintsha kuyo, ikakhulu ibandla eliphethe amandla for 43 years, ngabe liyakhuthaza abantu ukuthi abantu bahamba emtini besiyalwela ukuthi abantu bebe lama-political rights, bekwanise ukukhetha abantu obukhokela babufuna. And lokuthi ngemva kokubulala abantu abadlula i-20,000 emaNdebeleni, lanamhlanje ipolitics zabo eziprimitive ezokubulala abalokhu bengakazitshiyi.
Ukufuthelana okuphakathi kwe-CCC yona yodwa khona kuyakhanya yini nxa sikhangela ukulwisana okukhona phakathi kukaChamisa loChabangu?
Okwethusayo eceleni likaChamisa lelikaChabangu yi-1 yikuthi kambi uma bengaphiwa umthwalo wokuphatha ilizwe, ngoba kuhlangene amaseda, kuhlangene abantu be-church, kodwa mase liyathatha umthwalo wobukhokheli, kuze likuvume ukuthi hhayi i-society ilabantu abathiyeneyo, kodwa bonke bona la bantu bethiyene kuze bephile, kuze kuhlale kuboniswana. So mbona ngazathi kwehluleka kwabo ukuthi sokuze kwaqeda isikhathi esingaka bengabazanga abakwazi ukuhlalisana phansi. Kuyathusa ukuthi uma bengathiwa umbuso, it's either abantu bangikhona yilabana bathi uma esemandleni uthi yindlela yami kumbe nakulandlela. Ngoba ebukhokheleni ngiyabe ngikhangelele ikakhulu mina ukuthi umuntu uma kube lohlupho lubanjwa njani. ngehluleka khonapho okuningi ngakukwenza ngoba ikumuzi oba yiko khona umuzi vele ulezi inkinga time after time kodwa okuqakathekileyo yokuthi inkinga lezo lizibamba njani liyakwazi ukukhulumisana liyakwazi ukukhumisana umlotha impilo iqhubeke kodwa ukuthi namhlanje uchamisa lo chabangu baloke kufuthelene kwenza abantu beZimbabwe vele abadabukile behlale bedabukile ngoba dakuthi themba labo ukuthi engxenye iopposition ingadala umehluko
inkantolo ubona iluphatha njani udaba lwe-3C lolo
inkantolo mbona izalubamba udaba lolo kodwa mina njengama-peace practitioners bengicabanga ukuthi okokuqala bekube ngafuzanga vele udaba lwabo lulungiswe inkantolo bengicabanga ukuthi bona bekufanele ukuthi behlalisane phansi bethi hayi kuyini esingakuvumelaniyo njengoba singakuvumelani kuyini esingakwenza ukuze singadilize umhlangano ukuze singadilize le themba labantu beZimbabwe ngoba ndiyawuthi uhlupho engilubona lukhona kunhlangothi zombili yikuthi basuka bekhangele bebona ngani abantu abavotileyo ngamalunga abo abantu abavotileyo ayisomalunga e-3C ngabantu beZimbabwe abangasuthiseki ngombuso wezana so konoko abakwenzileyo manilalele kuyadumaza abantu olabantu sibili othi umuxoxa labo bezwe besithi hayi ukuvota akusela ncedo ukuvota sivotile abantu sebekhitshwe eParliament sivotile kuningi izinto abantu abakhala ngazo kuningi kodwa bekukhangelele kodwa ngenxa yokuthi ubukhokheli bangkhona bukhethe ukuthi behluleke ukuthi uma sokulodubo buyehlalisana phansi kuboniswane kungazange kwa-affecta umuntu ongasilolunga labo kodwa obavoteleyo ngoba ivoti leyi amalunga abo malutshwane kakhulu kulabantu beZimbabwe abavotileyo and ungakhangela baningi vele sikhala ngabantu beZimbabwe abangavotiyo and isizathu yokuthi ungabadingisisa abanye babe sithi hayi okumelwe yizano kangivumelani lakho ngingavumelani futhi lokumelwe yi-3C kodwa khonoko mbona ngazathi basuka bengakuqakathekisi iludubo esilalo
Loke ngumnomzana Mbuso Fuzwayo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eBeju likaZulu. Gambe umahluli uzalalela na ukusetshenziswa kwesekelo sombuso webandla leMDC Alliance okwenziwa ngumnomzana Sengezo Thabangu eMthethwandaba. Umnumzana Chabangu ubikwa ethule isisekelo somanyano we-MDC Alliance owawungamabandla ambalwa njengendlela yokutshengisa ukuthi mpela nguye unobhala jikelele webandla le-CCC. Umahluli uTawanda Chitapi uthe uzethula isinqumo sakhe ngasiphi isikhathi. Sixoxele sikhulumele sikamnumzana Chabangu umnumzana Khaliphani Phukeni.
Abantu bakhuluma ngoba bebengazi. Wayenza i-agent chamber application, angithi wena ngoyabulwazi udaba lwakho ubhale lokho okubhalayo. Uyanika ke laba abakuphisayo olaba oyibo oncintisana labo ukuthi labo baphendule uma kungukuthi bayaphikisa lokho okutshoyo. And then ma kungukuthi umsebenzi wakho awazi kahle ke uyabonga ikhuku because indaba yamaphepha really ukuthi ufake udaba lwakho lufake luphele. Lowa pendule lowa na opposer ke wena sufaka ukuthiwa answering affidavit izikhathi eziningi akubi lesidingo ma wenze kahle i founding affidavit akho ma uyenze nje abakahle kudinga ukuthi kube le answering manje bona ke yiba bafaka i answering izolo ekseni ijaji laselithi manje ukuthi nithola amaphepha ekseni emini sokuthi kuyahlala ayinikani chance ngihlale ngiwafunde ngikwazwisise so ke jitlafuli ifundile ke ijaji lawo maphepha ke laselithola ithuba ke lamhlanje ke ukuthi lilalelo okubizwa kuthiwa ngama oral arguments lapho nje kabe sokukhulunywa ngomlomo kugcwaliselwa kakhulu lokho okubhaliweyo
lona udaba lokubana kayisuye unobhala jikelele umnumzana Sengezo Chabangu yena uma ngaliphi njengoba sisizwa kuthiwa isikhundla sona leso kasikho uza kuchaza njani emthethwandaba nxa ukhangele wena lokhu asekwethulile
umbuzo wakho omuhle ngempela msakazi angithi namhlanje balitholile ithuba lokuthi bakwazi ukukhonvinsa inkantolo ukuthi akayena unobhala, therefore into azenzileyo ama recalls lawa ziwrong, ukuthi uzokwenza kanjani lokho ukuthi akhonvinse ijudge ukuthi ungunobhala njalo ama recalls alungile. Lamangazi msakazi, angithi ngihlala ngitshela abantu every day ukuthi hayi mina ngilitshela lokho angitshele khona, hayi ukuthi kumbe kuthiwa into ehlalwe phansi yaplanwa ukuthi lana kuzohamba njani nala kuzohamba njani. So njengoba indaba leyi ibilalelwe namhlanje, kusasa ngizobe sengilakho konke lokho ngibuza khona izimpendulo, ngoba la mnyabe sengithole ithuba lokuthi ngithole ibrief ukuthi kuhambe njani enkantolo, kwakhulunywani, kwahamba njani. Kodwa ke lami ngempela ngilindile lo mbuzo ukuthi uphenduleke. Kuhle ke ukuthi sebehambile phambi kwenkantolo bafika balubeka udaba, kungafani nalokho kade kusenzeka emuva le ukuthi udaba luyabekwa lana kubomsakazina everywhere, abantu bapolitiki politika basibe 22 bake ukuthi banihambise church bangalihambi. Angazi ke msakazi ngaphandle manje ukuthi ngikhuluma ngokungazi, kodwa mabe hambe for interdict, bengayanga for ukuthi bethi akayena unobhala, angazi ngoba ujazi lingagcina lithi why lingabuyi kimi nge-real issue kulokuthi libuye kimi ngempumela of the issue. Kodwa kokwamanje sake kuqagela, kusasa sizokwazi ukukhuluma kahle sesibone lamaphepha lokuthi kuhambe kanjani kanje.
Lo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Tshabangu. Abanye basola umthetho omutsha owomtshado othi oyisilisa ulelungelo lokukhetha ukuthi abhadale amalobolo kumbe hatshi. Lanxa bekuvele kungasikwe phula umthetho kungabhadali amalobolo, umthetho omutsha uthi oyisilisa nxa engasoze abhalise umtshado wakhe kumsitheli akudingakali ukuthi abhadale amalobolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Difa waJabe Bhangodube.
Umthetho lo wabugande mina ngowami umbono, ngibona ingathi lapha sebesuke bahamba kakhulu, bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe baye bathatha isinqumo esifana nalezo. Ngoba lokho ngibona ingathi kufanele ukuthi bahlukanise isintu sethu. Bangathathi isintu basihlanganise lepolitiki, ngoba nxa bethatha isintu besihlanganisa lepolitiki noma ngithi besithatha isintu basifake ngendlela sebefuna ukuthi basifake ngakhona, kuzadiliza izinto eziningi. Ngoba ukulobolana kwabantu noma ngithi ukuthathana kwabantu kuyikwakha isizwe, njalo kwenza isizwe sibe lesizotha.
Manje nxa kungalandelwa umthetho nalo othi hhayi akusocala ukungabhadali amalobolo, ubona ungani kungaba njani ezindlini lapha, ikakhulu nxa sikhangela ukubana abanye bathi bona balandela isiko okwenza ukuthi kungabi le ngxaki emizini lapha ngenxa yokuthi umuntu uyabe ebhadela amalobolo. Ungasitshela ukuthi ngamafitshane ukubona njani wena lokho?
Ubhadala amalobolo babugande kuyisintu sethu, njalo kuyisintu sethu kunjalo kuyiyona ndlela ehlanganisa umkhwenyana lakwabozala, ukwenza ukuthi noma kuyabe kukhona ezinye izinto eziyabe zenzakala phakathi kwemdeni noma kumkhwenyana noma kwabozala, umkhwenyana la ayenelise ukuthi aphatheke kulezo zinto kungela lapha angabaza khona, ngoba esazi ukuthi ubuhlobo bakhe labakwabozala ubuyakhile baphelela bonke. Ingakho kuqakathekile njalo ukubhadala amalobolo, kuyindlela yokuthi umuzi wabantwana wakheke, njalo abantwana kube khona into ebagoqelayo ebenza ukuthi bagoqeke njalo bahloniphe, ngoba besazi ukuthi into le iyahlanganyela abadala. Kodwa umntwana nxa ukuthi engabe ehamba isiyahlala kuphela engazange walotsholwa, laloba kungaze kuvele uhlupho bani, akukolula ukuthi usungaya kwabakwenu zala ukuthi uyeza ukuthi uyekhuluma ukuthi mhlambe bakusize ngodubo oyabe usuhlanela lo emzini wakho, ngoba kuzabe sengathi bayakuza ukuthi kanti wena uyabungubani njengoba uyabungaziwa. Kodwa ke nxa ukuthi usaziwa imfanelo zakho zenzile zonke kubalula ukuthi umntwana nxa ungabe khona ongahambi kahle bamhlalise phansi baligoqe njengabantwana balakhe ngendlela enhle so ke lokala ukwenza ukuthi impilo ibenhle labantwana bakhule begoqekile bendawonye ukwenza ukuthi le future abantwana babantwana labo ibe ngegoqekileyo abakhulela ngaphansi komama munye lo baba munye
Lo ke ngumnumzana Difa wajabhi bangodube ocubungula izombusazwe. Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi owayengumsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uphe ubufakazi emthethwandaba kucala likankosazana Mary Mubayiwa owayengumkake kamsekeli kamongameli welizwe wake waba ngumsinyaphinda njalo Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi owayengumsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uphe ubufakazi emthethwandaba kucala likankosazana Mary Mubayiwa owayengumkakhe kamsekeli kamongameli welizwe. Uthi yena uMbayiwa wayesithi engangena esibhedlela uthi wenga wayesala egula kakhulu. Umangwiro uthi igazi likaChiwenga latholakala liletshefu. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi udubo lokusilela kwesamende elizweni soluphelile. Ukusilela kwesamende lokhu bese kubangele ukuqonga kwentengo yaso isuka kumadola alithumi $10 ngasakalinye yafika kumadola angamathumi amabili $20 isakalinye. Uma manje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sithi sibe sithi sibe ninjani njani njani nonke kanti ama message abala ubala ama message abantu abanjani uzofuna ukukhuluma ngendoda leya kwaChabanga ukuthi indoda leya iChabanga njani kahle kahle ngingenzayo indoda leya vele yona ifuna ukuthi empilweni yakabe nembali ukuthi wathengisa ilizwe wathengisa amaZimbabweans ewathengisela amasele ezanu so yimbali afuna ukuba nayo empilweni yakho uChabanga akananhloni nje akazinoka amakhwapha yini ngakhonoko nayena lo booking booking kanti bekupha kamonzora so ubazoba isikhulumeli kanjani somuntu we-TCC yena wesephathini kamonzora kanti kwakumele abe ngu-MP umonzora abe esidla imali withdraw ukuthi yena akasacontest njalo ehluleka ukubabhadalela manje ku-TCC ungene nini naze nasingcwelisa isizwe sikamthwakazi madoda hhayi angazi ngani angazi ngani
alibonani sarona basakazi abahle kuzo zonke izindawo ezihlukahlukene sicanda lisibuzele phela laphana amakhehla la ezanu la ukuthi uma isitona alando ubulawa kwebandla le-TCC why bengamix kina lawo abantu ababulalayo bebulale ngapha kozano phinde ubulale ngapha ko MD ku TCC why kusikhisa idili lodwa bawe kodwa mhlambe abanani lokubula alukuzano lakazi wadwa kudlala ngengqondo zabantu yazi akahle wathatha basenze izilimo kanti izilimo yebo ababoni bonke ukuthi izilimo demonstrate ukukhuma kobulima lo ngabantu abadala kunje ngamakhehla ukukhuluma into ezingela ngqondo kanje ayaya ala ungathi babolile emqondweni amakhehla ezano la kufa abantu besisisibo kodwa awuchabi sala zwizwi ngani gakho
studio 7 ekuseni enhle kangaka mina nyamangala lokudana ngoChabanga lo sithi usengezwe uChabanga undalo uwaqonda abangani bethu abanye ekufuna ucela imoto yokukhankasa esithena uyinani partisan bambuzo bathi kanti vele ufuna uvula ngaliphi ngaphansi kwaliphi igama leparty yakho wathi hayi yena uyazimela enguye yedwa uzuku uzuku usengusecretary we-TCC usehamba ayisuka isuzu imali bese ithethe ngapi ayisuzu leyo ithethe nga ezinye izinto kumele sizihlolisise kahle kahle khona ku studio 7 lani ukuthi nje ayisuzu ihambe liphenye izindaba ukuthi lapha kuhamba so lapha kuhamba so kodwa sizibuza ukuthi uyithethe ngapi leyo mali ukuthi ahambe ayisuzu yena engaqondi kasimazi siyamazi sibili ngoba siphila la imali uthini kufanele sizichaze ukuthi kuliphi lokichi kodwa into esizosho ubuhle ukuthi isizwe siyafa siyachabalala ngenxa yothanda imali uJesu wathengiswa laye ngabathanda imali wafa namhlanje thengisa ilizwe lichabango lo uzidinga ichabango ngiyabonga Studio 7 ngikhuluma ukuthi layazwe lapho khonti ayisukuthi kasimazi siyamazi
ngiyalibingelela baka Studio 7 hayi thina siyaphila siyazizwa indaba zenu ezimnandi sihlutshwa ngenalo usengezwe uchabango laye nalo uphugeni wakhona nalowo angikwazi ukuthi bafunani thina sifuna inhlala kahle yiwumbono wami engilawo ngisesontala kuwadi 12
hey salibonani basakazi be Studio 7 yebantu
mnangagwa
uyagula ngengqondo straight abantu abakunanzelele since lowo nje ehlutshwa ludaba lwegugura wonto uyagula lwababa othi wena ngabagulayo nabo Mohammed kuthi uMahadi lo uyagula uyaziwela phela lo muntu uma esestejini ayeye madoda ayeye engaveletshi into nje vele nalo uthuma balandela kuphela ayeye madoda
esitedofu ukuthi ngalobana i-triplisi ilisana lezana ikhipha izana esihlalweni kodwa silisana lochabanga achabanga ngivuma mpela ayinto yenzakayo ayinyamvuma kuba manje i-triplisi ilisana lokukhipha ukuthi ikhipha izana but silisana lokuthi uchabanga ayaziso kuhlungu lokho
siyezwa siyezwa hayi siyakuzwa wena baba othi wena ngichabanga manje wena njengoba uzithi wena unobhala wena we-triplisi inqubo ngoba phela wena manyawo zethu nginoba awukwazi ukuthatha uyithatha lobani lokho uyithatha lobani ayi ayi siyabona nje ithosi yakho ibulalisa abantu njengoba seliqalile nje lokhu zena eHarare nje ukuthi kuthiwe kuza kuba ama-election abantu basazophela kungenxa yakho awaziwa wayene lokhu zena ukuthi ingakho nje ikhanda lakho lingasebenzi kahle lingathathi kahle siyeza ukuthi wena uyingane yentombi ubizi uyalokhu uzobizi lokhu zena isibongo sakumalusi iyona le nje yenza ukuthi nje
siyalibingelela siyalibingelela esitudiyo hhayi siyazizwa ziyaqafuna kodwa iqiniso elikhona ukuthi amandebele sivele thina asinayo ungasimela elokhuzeni khonalo ephalamende ngoba ngokukhangela maningi amandebele akhona khona lapho ephathini yona leyo ebuswayo kodwa-ke akukho utshintsho olukhona lalabo esibafaka abangenayo kubingeniswa through khona lokhu nje kwade kuvota anti yabona ukuthi sekuyenze something kutho ukuthi emandebeleni vele kuzahlala kunjalo abantu labana ngendaba ukuthi bale mali ma ungene khona olindebele befika ngale bayakutshintsha ingqondo ngendaba yayo le mali so kunzima ukuthi sikulungise
ye mpingelele enkundleni hayi siyamuzwa uchaba ukuthi uthi yena laba abantu ababengenele ukhetho bakhethwa ngabantu akusafanelanga manje bencintise kufanele kuncintise abakhe ngoba esesithi labo bantu abasobe CCC umbuzo okhona ukuthi kahle kahle kathi CCC singekabani singeyakhe yini uchabangu ngoba uma ebesesithi laba abantu abakhethwa ngabantu abasobe CCC andinjongo kachabangu yonke nje uma uyibhekile uchabangu isifiso sakhe yikubisela izano likhumbula ukuthi leshen isikhathi kwathi kusiya kuma-election vele uchabango nguye owayeyenze ukuthi ama-candidates e-CCC lanayi-12 asuspende saba le baba le nhlanhla ikhodi yababisela uchabango uthe sebona ukuthi umzamo wakhelwana awuphumelelanga nanko manje sefuya futhi lomunye umzamo kodwa inhloso kachabango loba singathi ukudiliza i-CCC efake izano and uma ngabheka abantu laba basebenzisa into efanayo beqala ku-MA omonzola lawo makhubhe yinto yabo nje lamanje lokho besebenzisa i-extim efanayo umbuzo yikuthi kathi manje Chamisa uzabe lokho uchawa yinto efanayo uthini ngakho wena yikho lapho umbuzo osukhona njengoba libona nje okalpan tupuglen lawo sebejampele phakathi khona lapho bajampele phakathi ukuthi bezodiliza ngoba vele bajayele ukuthi kodwa uchabangu into yenza ayenzayo eqinisweni ayinqeni abantu baseZimbabwe kumbe abantu basemathebheleni. UChabango singakhulumelayo ize liphumele eTshona, uChabango usebenzela izinto. Ngaphandle kwabantu abangaziyo izano ukuthi operator kanjani, yibo abangathi uChabango ngumuntu we-3PC. UChabango asomuntu we-3PC, kucace ba.
Siyabingelela Studio 7, iZanu PF lo president babo lengatsha zabo zonke abasela mahloni. Ingatsha zabo ezifana lezabo sengeza uChabango, ofazi, ospeaker of parliament omdenda, izinkantolo lamaphoyisa abasena mahloni. Kulabantu abangavumelana ukuthi baxotshisa abantu kuparlamente ngeparty yabo njenge-3PC. Baqedela bethi abasavunyelwa abantu be-3PC ukusebenzisa igama le-3PC sengilezano. Ileke izinkantolo zabo behambe khona ngale zifike zikujaje lokuthi abantu be-3PC basebenzisa igama le-3PC ongemthetho selingelikasengeza uChabango, selingelesifazi, selingelezano. Umbuzo wami sekutheni bacabanga ukuthi umhlaba labantu beZimbabwe bayizilima ngaleyo ndlela yini ukuthi i-politics yabo esihlambalaza amaZimbabwe kangaka ukuthi kuthiwe bale politiki yokungafundanga yokuthi umuntu uyaqhamuka esikhaleni sasevuke ukuthi usengu-Secretary General weZanu use-recola bonke abantu beZanu sexotsha lo mnangagwa iZanu PF singeyabo. Enkantolo kufike kuphumelele ujaji ethi kulungile kunjalo. I-kangaroo country enjani? I-banana republic yini na? Abaqale besitshele lokho. NasengamaZimbabwe sifuna ukuhlonishwa la izizwe ngendlela esiziphatha ngalo, ngendlela esenza ngayo izinto. Siyabonga.
Salibonani basakazi be-Studio 7, yalibingelela labalaleli. Funa ukuphendula ubaba lo othiwa ngu-Anglicon Sifana. Okunye kuyagcina kungani thiwa thina kasimhloniphi ngoba ukukhuluma kwakho ngani uphambene kaxhumanisa umlomo wakhe lengqondo. Uthi yena ngo-2018 wena bazama ukuthi abantu bengameli, wazame ngaphi kanti thina sikaze sibone zona i-news ezikhuluma ngaye ukuthi wenza so. Size sithi ombuso ofuzwayo labo efizela ncube bangcono seke sibezwe ku-Studio 7 siwabalele emaphepheni bekhanya ukuthi bamela abantu, pho yena ubamela ngapha abantu nje wahlazi imunze ehlale egcwekana le-3PC. Ungazani vele wayefuna ukuba ngupresident wangikhona. Phela amadoda lomhawu siyawezwa noma ekhuluma ku-Studio 7 uyabe engakhulumeli ukuthi ulwela abantu beZimbabwe, but uyabe ekhulumela umhawu ukuthi enye iphathi labantu yena vele kala support. So lokhu akungeke kuze kumise abantu ukuthi bekhulule iZimbabwe. So into kumele beyazi ukuthi engathi yena uChamisa wabulalisa abantu 2018, thina ukuze iZimbabwe ikhululeke kumele siphakame. Singathi uChamisa kabe nguye ongena estaradeni, sithi uChamisa abe nguye olwa lezana, izana ibambe konke amasosha, amapholisa, ini, everything, amakhodi. So uChamisa bokwenziwa nguChabango lokhu kuyakhanya vele ukuthi khona khona kuze esandla sezana, ngoba ngakula sandla sezana umdenda ngayikhothi that day yathi sithi kungabi lo muntu orikholayo lo zihambe ngabalalela. But ngendaba zokuthi into yakhona ivele bakwastabe ikhothi labana ngabantwana ibaba batshela ukukwenza ikho berigola bengalalela umthetho wekhodi, lamakhodi bayatshela ukukwenza. Thina silandaba kabayenza intandiya kodwa i-3PC abangeke beze beyidilize ngoba i-3PC yithabantu. So yinto okumele beyinanzelela abantu yona leyo. So angigeneyo sithi babulalisa abantu, thina abantu vele kumele sizikhulule. Khathesi wena unje ungabhekuka khona la abantu babashuta amapicture amapholisa abengela moto, ipolisi ukuze lizothwala izidumbu labe lingela kumele licele ingubo yokumbathisa izidumbu. Akudla izibhedlela kazilamithi kazilani, kodwa umuntu ubhizi ufuna ukuthi uChamisa abe nguye ongena esitaradeni akusikwanele wena mdala wena.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ngu
+12 464 3318.
Kumnandi la ingoma kaMampintsha ehamba ke lo makhathi besidubela hlelo lodwa lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Kuyabhibhidla ukufuthelana phakathi kwebandla le-CCC leleZANU PF phambilini kokhetho lwama-by-election. Kambe umahluli uzalalela na ukusetshenziswa kwesekelo sombuso webandla le-MDC Alliance okwenziwe ngumnumzana Sengezo Chabangu emthethwandaba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngowa past 7 igama ngoChris Gandela.